Siyabonga Jonga lomavela si lichona njani mthwakazo muhle siyalamukela ku studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 ngonhlangula 2016 selethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
sikhala ukuthi uMnumzane Mpoko umusekeli kamongameli welizwe sehlale kakhulu ehoteleni yaseHarare eRainbow Towers esebenzisa imali zama-taxpayers.
Kubotshwa ababili betshengisela eHarare besola umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mpoko ngokuqhubeka ehlala ehoteleni edlalisa imali kahulumende.
Labo abavotele ukuphuma ku-European Union ngibona ingathi bayenze iphutha elikhulu kakhulu, ngoba ukuphuma ku-European Union kwenza kuzagwema ukuthi izinto eziningi zibe lula ukwenzakala e-England.
Kuqhamuka imbuzo eminingi phezu kobudlelwano beZimbabwe leBrithani kulandela ukuphuma kwaleli lizwe kumanyano we-European Union. Kuhoza Friday lamhlanje silo zinja ziyamluma yena osethule idlalade lakhe lesihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubotshwe abantu ababili namuhla ngesikhathi betshengisela eRainbow Hotel eHarare besola umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mpoko ngokuhlala kule hotela besithi udlalisa imali kahulumende evele ingekho. Ukutshengisela lokhu bekuqoqwe izinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iNational Vendors Union, iRestoration of Human Rights letajamuka. Ababotshiwe laba baphinde bakhululwa. Umpoko sedlulise umnyaka ehlala eRainbow njalo ubikwa esala ukuyahlala endlini ayidingelwe nguhulumende. Sixoxe lomunye wabatshengiseleyo uMnumzana Promise Mkhwananzi oyisikhulumeli setajamuka.
Sikhala ukuthi uMnumzana Mpoko umusekeli kamongameli welizwe sehlale kakhulu ehoteleni yaseHarare eRainbow Towers esebenzisa imali zama-taxpayers. Thina ngabe uyasuka lapho uMpoko useve imali njengelizwe iye incedisa ukubhadala abasebenzi abanjengama-civil servants nabanye abanjalo. Yena ayehlala endlini kahulumente eyalungiselwe lo ongumsekeli welizwe. Kunezindlu zikahulumente eziningi ezilungiselwe ukuthi abasekeli bakamongameli welizwe bahlale kizwe. Lapho ohlala khona ubaba uMdeni, ohlala khona ubaba uJoshua Nkomo labo izinto lezo sikhuluma so azilamuntu phakathi, kodwa umuntu wenhlala phakathi kwehotel.
Ababotshiweyo lokhu bevalelwe na?
Ababotshiweyo abanye bakhona sebephumile, kodwa balinyaziwe i-riot police leyade ibonda abantu khonapho ikithi basuke bengatshengiseli ukuthi umbungu ngabe lokhu ehlala ehoteleni kuphela kungakhulunywa ngakho kwenza umantu wakula nto eyenzakalayo.
Bakhululwe bonke kumbe bakhona abaseleyo nxa bekhona bangaka balokhu bevalelwe?
Bakhululiwe kodwa bazagwetshwa, sikakwazi ukuthiwa bazagwetshwa insalane, kodwa hhayi abazange babavalele phakathi kwejele. Kuyayangisa ukuvalela abantu abakhuluma ngokuthi imali kahulumende kayisebenzi imisebenzi yokusiza uZulu, hhayi ukuthi isebenze ukuthi ubaba uMpoko ahlale mnandi ehoteleni abantu besifa besizingqoqo zomlomo.
UMnumzana Promise Mkhwananzi yisikhulumeli senhlanganiso yetajamuka. Kunjalo nje ibandla leMDCT selikhuthaze abasekeli balo ukuthi bangathengi ezitolo la kumankampani eziphathamandla zebandla leZANU-PF afana leGushingo Holdings ekaNkosikazi Grace Mugabe kanye leChoppies ekaMnumzana Phelekezela Mpoko. Sixhume umsekeli wesikhulumeli saleli bandla uNkosazana Thabita Khumalo.
Laba bantu kabahloniphi ilungelo likaZulu, kodwa babhizi bayantshontsha betshontsha imali kaZulu bevula izitolo lapho esihamba sisiyathenga khona bona abantu laba besibulala. So sitinsuku lezi ezilandelayo sizazama ukuthi sikhangele amankampani angikhona ukuthi iwaphi. Abalandeli bethu sibakhuthaza ukuthi bangathengi kulawo mankampani, ngoba mankampani lawo yasebuleli lizwe.
Kodwa libona ngani kuzaliphathisa ngayiphi indlela lokho?
Lapho indaba ekhona lapha ngeyokuthi laba abantu bavele bona bazidingela imali, so nxa bazabona ukuthi izikhwama zabo singizame kwesizibhoboza imali ziphuma ziphoboze kuzathinta bake balalele izifiso zikaZulu
isibonile likhonona njalo ngodaba luka baba umphoko osedlulise umnyaka ehlala ehoteleni elisolani kahle kahle la
esikusolayo lapha ukuthi njengelunga likahulumeni nje lisebenzele uZulu uvele nxa uphiwe isikhundla sinjalo bandise ukuthi bakudingela indlu yokuthi uhlale yena bamdingela ukuqala wakhonona ukuthi gayimit gayihlangani lemfuno zakhe ngesilungu esithi did not meet his standards kodwa uhulumende nalo lapha yena khona engu vice president ukhala ngokuthi akala mali gakwanisa ukubhadala isebenzi sikahulumende gakwanisa ukuthenga imithi ezibhedlela abantu amatitshe ezikolo kabaholi kanti manje uzahlala njani ehoteleni khona kule ndlu nxa yena sibi sakhe emele ilungelo likaZulu
yini phela amalunga edale lephalamende kukhona yini elikwenzayo lani ngalolu daba
udaba lolu sesake salumumatha ephalamende sixukaxuka ngokuthi kanti wahlala ehoteleni isikhathi esingaka sesibone njalo labo mama sebeke batshengisela ukuthi uhlala ehoteleni kwangani indaba yakhona yinto nje engela need yokuthi ikhulunywe ngayo izalungiswa kodwa bona ukukhanya hayi lokhu bekuphikelela besiyaphambili esihlalele ehoteleni esidla imali yesizwe saseZimbabwe yoni amaZimbabweans besidla imbuya ngoluthi
elithi ngayisetshenziswani imali elithi uyayidlalisa kulihotela ubaba umphoko
imali yona leyo singakayikhatshana e-National University of Science and Technology kulabantwana ababhadalelwa nguhulumende esithi yi-cadetship and uhulumende ngikhuluma kunje nje u-over 2 million esikolo se-NUST ukuthi i-NUST kwenza ukuthi abanye abantwana bazabuya futhi bazofunda banelise ukuthi bazofunda nama-lecturers ahole kambe imali engase yayithatha siyebhadala i-cadetship yalabantwana abadubekayo kodwa banelisile ukuthi bangene e-university kungeke waphathisa uZulu
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Elibhilitane seliphumile kumanyano kwe-European Union kulandela ukhetho olwenziwe izolo. Lokhu kwenze inhloko kahulumende umnumzana David Cameron wachiya umsebenzi ngoba obekhankasela ukuthi leli lizwe lingaphumi. Umbuzo omkhulu osukhona ngothi kambe lokhu kuzaletha inguquko na kundlela eleBhilithane elidlelana ngayo lele Zimbabwe. Ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili abumanga kuhle ngenxa yezijeziso ezetheswa ele Zimbabwe yi-EU. Iqoquzelwa ngeleBhilithane. Sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane umnumzana Difa Dube.
Ngiboni ngathi kwenzakale iphutha elikhulu kakhulu abantu iningi labo abavotele ukuphuma ku-European Union. Ngiboni ngathi bayenze iphutha elikhulu kakhulu ngoba ukuphuma ku-European Union kwenza kuzagwema ukuthi izinto eziningi zibe lula ukwenzakala e-England ngoba ubudlelwane lobuyana kathesi sobuqumekile.
Inyathelo leli ubona litshiya ubudlelwano phakathi kweleBhilithane leZimbabwe buminjani?
Ubudlelwane beZimbabwe leEngilandi ngibona ngathi akusoze kube lenguquko as long as zinxa ukuthi kithi izinto lezi ababezifisa ukuthi bazibone senzakala zingakabilo tshintsho. Kodwa nxa sesikhangela kathesi iZimbabwe yona ngibona ngathi ubuhlobo bayo, ubuhlobo beZimbabwe lamazwe ase-Europe ngoba kathesi nxa sithi amazwe ase-Europe iEngilandi, i-England angisayibaleli phakathi. Nxa ngibala amazwe ase-Europe ngibala lo-France lamanye amazwe akhona ngale. Ngibona ngathi sekuzabe lobuhlobo obuhle njalo sekuzabe lotshintsho kakhulu ngoba England yiyo eyayigqubuzela kakhulu ukuthi ifuna ukubona izinto zisenzakala eZimbabwe noma zitshintsha ngendlela thize. Ngizothi yiyo kakhulu i-England eyayikhangelele ukuthi kube lokutshintsha kwezinto eziningi eZimbabwe. Kodwa kathesi abantu be-Europe amazwe afana labo-France labo-Germany abazange kwabe ngabantu abalentshukutshu kakhulu ukuthi bafuna ukuthi babone ukuthi mhlawumbe abazange babe lentshukutshu ukuzihlupha kakhulu ngento eyenzakala eZimbabwe.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane.
Umsakazo wakho we Studio 7 ususakaza live kuhlelo lwe Live Talk ekasini lethu lenkundleni ye Facebook. Ungakuthwa yilolu hlelo kusukisela ngo 8:30 kusiya ngo 9:30 ntambama ukuze uxoxisane labanye ngendaba eziqhakathekileyo esizihluza nsuku zonke kusukisela ngomvulo kusiya ngolesihlanu. Sithanda ukuzwa imbono yakho ngokubhala ekasini le Facebook uhlelo luqhubeka. Ikheli yethu ekasini leli ithi VOA Indebele ngizaphinda njalo VOA Indebele.
Lingakhohlwa ukwenza like ikhasi lethu ku Facebook ele VOA Indebele.
Lanxa uhulumende esithi uzinikele ukuphutshisa umsebenzi wokulotshwa komthetho ozaqondisa uhlelo lokuxolelana, inhlanganiso ezizimeleyo zithi ukhanya engaluqhakathekisi lolu hlelo uhulumende. Kubika uMavis Gama.
Bekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe eHarare lamhla, abenhlanganiso ezizimeleyo basole uhulumende ngokuphuza ukuloba kutsha umthetho weNational Peace and Reconciliation Bill ngemva kokulahlelwa khatshana lidale lephalamende. Okhokhela inhlanganiso ye-Albino Trust Association of Zimbabwe, uMnumzana Bruce Nyoni, ngomunye wabangene umhlangano lo.
Mina ngicabanga ukuthi ibhili leyi bayayisaba ngoba ikhanya ingani ilabanye abantu ebaqondayo abake bayenza izinto ezimbi ngangemuva, okuthi bona sebesesaba ukuthi ibhili leyi ingarectifyiwa eParliament laba bantu bengabotshwa ngoba babenza izinto ezingekho emthethweni.
Unyoni uthi ukuphuza kukahulumende ukufeza lo msebenzi kuyingozi enkulu ngoba ayabe lokhu esanda amanxeba ajonge ukwelatshwa ngumthetho lo.
Lapha sibhekana ngokuthi ngo-2018 abantu bengatshaya bahlukuluze njalo njengendlela eyakhe yenzeka la emuva. So ukuphuza kokuretifya kwebhili leyi kungasilethela inye ingozi enkulu kakhulu ngoba kakula mthetho oyabe uqinisa ukuthi abantu bangenzi izinto ezinjengalezo.
Kundawana zonke lapho elethulwe khona kuzulu leli bhili bakubeke sobala abantu ukuthi kabavumelani lokuthi uhulumende angenele kakhulu kuhlelo lokuxolelana lolu. Uhulumende uthi uzimisele ukulungisisa ibhili leli ngokuphangisa lethulwe njalo edale lephalamende umnyaka ongakapheli. I-National Peace and Reconciliation Commission izaqala uhlelo lokupholisa amanxeba. Ibhili leli lithe lapasa edale lephalamende laba ngumthetho. Udlakela lwezombusazwe olubulalise abantu abaningi kusukela ilizwe lithola uzibuse luyisilonda esiqhubeka sibhibhidla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Uhulumende uthi sezaguqula abasebenzayo abazisebenzayo babe ngamankampani azabhaliswa okusemthethweni, kodwa abazisebenzayo laba bathi leli liqhinga nje lokubathathela imali ngoba bezabe sebehlawuliswa imithelo. Kubika uNotando Spanda.
Ugatsha lwamabhizimisi amancane labazisebenzayo olwe-small and medium enterprises lamhlabe lubize abamabhizimisi la kanye labacubungula ezenotho ukuze babonisane ngenyathelo lokuguqula amabhizimisi amancane okuthiwa yi-formalization ngesiNgisi. Okwakhathesi, lanxa kuthiwa inotho yelizwe esezandleni zalabo abazisebenzayo, phezu kwengxenye yamabhizimisi la akabhalisanga okusemthethweni kuthi amane nje ekhulwini i-4% yiwo abhadala imithelo. Ekhuluma emhlanganweni lo unobhala wogatsha lolu, uNkosikazi Evelyn Ndlovu uthe leli nyathelo liza ngemva kwenkuthazo yenhlanganiso yezisebenzi i-International Labour Organization ngoNhlangulana kenye. Uthe lintuthuko ayitsho ukudinga imali kuphela ebantwini, kodwa itsho njalo ukuphathisa abazisebenzayo ukuze imisebenzi yabo ibaphe imali eningi.
So we are seeing this partner with you to change the lives of our people.
Sithi asibamba neni ukuze sincedisane ukuguqula impilo zabantu laba abazisebenzayo, seguqule impilo zabo, seguqule njalo indlela zabo zokuziphilisa ngoba sesithuthukise indlela abaqhuba ngayo ezemabhizimisi. Lapho senze lokho siza kuguqula njalo umbala wenotho yelizwe. ugatsha lolu luyathakazelela ukuphatheka wena kulolu daba lawunotho yelizwe kanye lawohlelo lolu lokubeka umthetho we-formalization.
Ozisebenzayo umnumzana Gift Matanga uthi lanxa uhlelo lolu luqakathekile kusobala ukuthi injongo kahulumende ikudinga imali yemithelo kumabhizimisi amancane ukuze ahlawule izisebenzi zakhe ezifana lababalisi labongi.
Like now the focus of the Minister of Finance is to get as much money as they can through Zimra.
Okathesi injongo yogatsha lwezemali ikudinga imali isebenzisa inkampani yezimbra hathi ukuthuthukisa inotho yelizwe. Nxa sengithe ngenza lokhu kuguqula indlela engisebenza ngayo i-formalization ngoba imithelo eminingi kakhulu ngiyagcina sehluleka sengivala ibhizimisi yami. Indaba yezisebenzi ukuyabe sokumele ngibhadale izisebenzi iholo elithile kanye lokunye okuninginingi. Angiboni ukuthi lokhu siyenelisa ukukwenza okathesi.
Ozisebenzayo njalo, unkosikazi Melody Hanyana, laye ugcizelele amazwi kaMathanga, ekhonona njalo ngokuhlukuluzwa ngamapholisa.
Lo mhlangano ubungowe ukufundisana, sikhangela inhlupho esihlangana lazo njengabantu abazisebenzayo. Sincedisana nje ukuthi lezo nhlupho kungenziwani ukuze sihlukane lazo inhlupho lezo sihlangana lazo. Thina sikhangelela ukuthi uhulumende alungise umnotho welizwe ngoba asingake sibe yithi sonke esithengisayo sonke. So thina sikhangelela ukuthi abanye abantu kulungiswe industry ivulwe, abanye abantu bahambe ema-industry wenzele ukuthi kube labanye abaholayo abazabuya bezothenga ngoba sonke asingake sonke sibe kwi-informal sector.
Ugatsha lwe-small and medium enterprises luyaqhubeka ngokukhulumisana labazisebenzayo kanye labalamabhizimisi amancane laba ngolwesibili oluzayo koBulawayo. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Abamabhizimusi abathengisa impahla kweleBotswana bakhala ngemithetho kahulumende kanye lokusilela kwemali emabhanga besithi lokhu sokuphazamise kakhulu amabhizimusi abo. Kubika uMartin Ngwenya.
Umnumzana Edwin Malaba walahlekelwa umsebenzi wakhe ngomnyaka ka-2008 ngesikhathi esebenza kwenye ifactory ethengisa imithi yesifuyo. Kodwa ukuvaleka komnyango lo kwamvulela indlela eya eBotswana lapho asethengisa khona imithi efanayo. Umalaba uthi lanxa nje bekulenzuzo inhlupho imithetho kahulumende eqonqosela ukuthi amabhizinisi aqale ahambise imali ebhanga engakayisebenzisi. Uthi lokhu sekumbulele kakhulu ngoba noma ifisa ukuthenga okunye eBotswana kenelisi ngoba kumele aqale ayifaka imali ebhanga eZimbabwe. Umalaba uthi njalo ukusilela kwemali elizweni sokwenza ukuqhuba ibhizimusi lakhe kwaba nzima kakhulu ngoba imali iphuma buqamuqamu emabhanga okwenza ehluleke ukuwoda impahla ngesikhathi.
La maphepha okuthiwa ngama-CD1 okuyi authorization to export okukhombisa ukuthi nxa siqede exporta imali yakhona kumele uyiphendukise uze ayibhenka. Manje imali yakhona ungayibhenka ayisaphumi. Asithi ubhenke 2000 uzafuna 20 days be-40 days uyikhipha ngama-50-50 ubusuluza ama-customers ngapha eBotswana.
Malaba wengeze wathi umthetho kahulumende awubulali bona kuphela kodwa ubulala ngitsho lamankampani awekhaya abathengiselayo.
Kubantike lamakampani esithinga kolawo ayaluza kakhulu ngoba xa uzabe uthenga $50 ngelanga ukuthi uzoqede i-2000 kuyawuthatha isikhathi eside. Amacustomer ethu la esilawo eBotswana lawa acine eseluza i-confidence yithi bicine sesiyathingela e-South Africa ngoba lokho kwama-CD1 kakukho. Indaba yemali le inzima kakhulu. Okubuhlungu njalo ukuthi nxa usuke namapula akho kumbe ama-US dollar wawafaka ebhenki usinika lokho ozathi ama-bond notes ongasiyo mali okuthathela nxa usufuna ukuthi izinto phande kwelizwe.
Osakhulayo umnumzana Mthabi Sikhuzwayo othengisa amadlaladi ama-CD kanye lama-DVD uthi imisebenzi yasilela ekhaya okwenza ontanga bagcine bezama ezinye indlela zokusiphilisa kodwa uKhuzwayo uthi imithetho kahulumende iyabaphambanisa.
Uhulumende uyasilimaza ngemithetho yabo leyi singabantu abatsha sizidingela imali ngokuthengisa ama-CD lama-DVD kodwa imithetho yabo leyi ingathi isisilimaza kakhulu ngabakhangela ukuthi i-formal employment ayikho lapha eBotswana basiyekele bayenze labo kube lula kithi.
uhulumende uqhubeka izama okumunya okuncane ukuthola abaphila ukuthenga lokuthengisa impahla phandle kwelizwe ikakhulu ngokukhweza imithelo abayibhatala kugatsha lweZimbabwe Revenue Authority iZimra. Uthi inyathelo lokubamba abamabhizimusi ngamandla ukuthi baphenduke befake imali emabhanga ekhaya indlela yokuzama ukuqeda udubo lokusulela kwemali elizweni. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7, ngizabonga leBotswana.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli webandla leRoma uPapa Francis namhla usole kakhulu ukubulawa kwabantu kwele Armenia. UPapa wethule amazwi la ekhona le kwele Armenia. Sizweni amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika ngodaba lweziphepheli.
Amazwe omhlaba ngomvulo ananze ilanga lokuhlonipha amalungelo eziphepheli njalo umanyano weUnited Nations uthi kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amane abayiziphepheli ngezizathu ezichiyeneyo. Elemelika lizimisele ukuqhubeka lisekela iziphepheli emhlabeni jikelele njalo likhuthaza amanye amazwe alobudlelwano lalo ukuthi aphathise kulimizamo. Elinye lamazwe la ngeleBotswana lona eligcine iziphepheli ezizinkulungwane ezintathu eduku iRefugee Camp kusukela ngomnyaka ka-1975. Elemelika selamukele iziphepheli ezedlula kancane izigidi ezintathu, 3.2 million. Umongameli Barack Obama uthi elemelika liza kwamukela njalo iziphepheli ezizinkulungwane ezilikhulu, i-100,000, ngomnyaka ka-2017.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika ngodaba lweziphepheli. So kwisikhathi sokukhulula amabhatshi, isikhathi sokujabula kuWoza Friday lamuhla silozinja ziyamluma yena osethule idlalade elitsha. Uyalandisa uBenedict Nhlapo.
Lapha ngokuhamba leze magic uzinja zamluma ikhuza abaculi abathi umuntu angacula kuliculo kugodwa akhukhumane okadwayi odobhe ingqonqo efusini kasamakhei.
Lamakhono okujamtata, lamakhono okujamtata, yona akahambe zifaka.
Uyazi ukuthi abaningi bayaphiceka njengoba kwesinye isikhathi ecula enguzinja zamluma zukuzuku uzwe esecula enguze magic.
Album lena ingeyes5 ekazinja ziyamluma loke ngikhona la emculweni. Khupha album nginguzinja ziyamluma bese ngibuye futhi ngikhuphe album ezemagic. Ezemagic seseyimina futhi nje yimina futhi engisalida ngoba ngamaqembu ami omabili. Maze ngidlala la ezemagic kukhona umehluko obakhona ngoba ngiyehlisa kakhulu lapha iphimbo lami.
Awuloni celebrate, awuloni wena ufuna ukuduma ngenkani ubathukela nabantu, ubathukela nabantu.
Lidlalade likazinja ozelwe engukhulekani Vundla lile ngoma ezilejumi lantathu. Ikhona-ke ayicule lokhanda lenja indoda nayomculi kamasikhandi odume kakhulu umfazi omnyama. Yona-ke ithi amaqhawe.
Lo inkosi yakithi umsilika oyagodama eZimbabwe. Inkosi yakithi umsilika oyagodama kwamthwaka. Inkosi yakithi udo oyaphelele empini. Inkosi yakithi uphethe oyagodama kwanongoma.
Uzinja uthi umculo okuleli dlalade ubhekwe ungajakhiwe wavuthwa bubusu njengoba sekule minyaka emine ewethula elandelana amadlalade kamasikhandi.
Le album leni namandla kakhulu. Ngicabanga ukuthi manje ukhakhayiso luqinile. Ngishintshe ne studio mangisenza le album, ngene ngoba ngiyimisele ngifuna ukwenza into ukuthi mayiphuma abantu bekwazi ukuthi mabe sethenga uzinje zemluma, bathenga uzinje zemluma lo wabamazi eqala ukudlala lengoma bemjabulela bethenga ama CD yakhe bethu uyashaya. Namanje kusasenjalo futhi.
Yena ke uthi ngumculo ozithobileyo ongakuthandiyo ukuba ngumaqhuzu. Yikho nje yonke indawo labahamba khona uyazihlupa ngokuthi angabasiza njani abaculi abasacadulayo.
Iphupho lami lisekuthini, khona ingane ilapha abafana abancane abasedinyani. Sholosho labafana babango form 3 kumanje. Ngiyafisa ukuthi ke mba recordele iCD labo bekwazi ukuqhubeka nabo kuze nabo mase bethe mhlambe baqeda isikolo. Maka kuvele kusegazini kube bekwazi ukuqhubeka lapho bephambili.
Ngoko esathekisayo zamaculo kule dlalade zibalisa imali malaycha mawengane uzongikhumbula lezinye futhi ke nxa ufuna ukuzizwela nawe zitholele lona ngkwalo hajila akhandwa emakhukhwini uphuma ke enkundleni ngale eyokholo ethi buya mzuli
buya khala buya mzuli buya
Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Ngomlomo wakho ukholwa nangenhliziyo ukuthi uJesu inkosi uzakusindiswa. Amen, amen, amen.
Zinja, haya petalin sizo mani, icha hale cholocho, uzinja ziam luma, ihlabela kamnandi. Eqhubeke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sihlobo zami, lingayika channel uyalandela uhlelo lwe-Live Talk, lapho esikhangela khona udaba lukababa uphelekezela mphoko oselomnyaka ehlala ehoteleni uhulumende embhatalela ngemali zenu kwanelo kwalamhlanje. Oliver Lelisayo, Muntungamilinkomo, Lila.